Njengoba kade sikhangelane lohlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi i-province ukuthi ithole ama-seat amangaka ama-constituents kumele ube sikhangele abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into ade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota njalo le ndaba yesithupha ukuthi khanye ngani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abanazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba khona ama-elections esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulama-youth ontanga abangafika maybe singathi yi-2 million bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abanazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo abantu kumele wonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba thina njengebandla le-MDC sikhona siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi beyirejiste ukuvota. Singathi ama-registration center iveki lama-registration centers ayi-73 ezikhangele elizweni lonke but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba esikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayina center registration center but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egad imota ehambe wayo so yikho le-district center yezek which is engamakhilomitha esingathi yi-100 so abantu kabafinyeleli khona ukuyarejista njengendaweni ezinjengesilobela kayina registration center so umuntu nxa efuna ukuyarejista ukuvota umele gati bus ekhwekhwe yikho kule center yeregistration. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu esinjenge-MDC Alliance sithi hayi into leyi ingekhule ukulungisiswa khathesi kuzahlupha phambili ikakhulu nxa sikhangelane lohlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumende njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka kukanti ubona ingani uhulumende engakulungisa lokho.
Kulezinto esizenzayo njengebandla le-MDC okunye sibhalele yona izeki ukuthi zeki yizi izikhalazo zethu lezi. Izeki kayihambe kuwadi newadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center. Enye into esiyenzayo yokuthi ama-members ethu e-parliament sikhulume labo ngento abazazama ukuyihambisa khona ngale parliament beoso bebone lezekho ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezame uku-enforce ukuthi kulungisiswe njalo the ministry e-responsible ngodaba lona lolu ibona ukuthi iyancedisa njalo particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry edila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalapha aba-affecta i-cyclone Idai ubotha iphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo okugoqela izithupha kumathebheleland kubomathebheleland south ngale mathebheleland north labo-midland udaba le-guguraundo okokuthi abadala bafa ngebabulawa ngesikhathi se-guguraundo kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi benjani bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.